sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu ngolesithathu umhla ka 7 Ncwabakazi 2019 ngoProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ambona ukuthi ube ungumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhatshe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhwe lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyo.
Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano nenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultants ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga.
Umbali ofunekala kulapha eZimbabwe. Kuleka umbali omnene kakhulu, ifanele kumeka wathi le imali kakhulu ukuthi inganyedisa ukuthi sivale isithetho lesithiwe ikwefuneka ukwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbali ngokwaneleyo.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yeSouth Africa ye-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe amagetsi afika ku-400 megawatts viki zonke asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Kuthi-ke kwele-South Africa khona ngale bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni le-Johannesburg ngemva kokuba amapholisa egqagqele leli dolobho angena edinga impahla ukuthi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha okuhlala khonale okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultancy ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga afana labo India, Japan lamanye ngenhloso yokutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela ukukhulu kwamandla kagetsi ngoba lisehluleka ukwemba amalahle eneleyo ukuphehlisa ugetsi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ele-India ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uzulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingamachumi amahlanu lambili zamathani 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo le-India ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have been asked for a call between the Prime Minister of India and Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe le-India kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe le-India selilohlelo lwe-India Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni e-Afrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amafekitali ethu.
Owakhathesi leZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani 2 to 3 million tons amalahle ngomnyaka. Lokhu kubangelwa yikuswelakala kwemali yokutsha amankampani emba amalahle afaka lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukileyo yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathintambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhatshe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe le-India yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwane. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemizwa etshiyeneyo. Umnumzana Brian Dube sithi bekungaqakathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo, ngoba umsebenzi okade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhwe lapha eZimbabwe. Lokhu sokuza kutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisebunzimeni. Unkosikazi Fakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale lembe yamalahle enela abantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Aze udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza, liyangixakaza. Kabaqale belungise vele ikhulu ekhona lana, beyilungise yenile isisupply, isifakele nje lathi amagesi ozothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, ayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokusilela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lomsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yamandla kagesi yakwele South Africa i-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe ugesi ofika ama-megawatts angamakhulu amane, 400 megawatts viki zonke, asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane uhulumende uthi uzabe ebhadala ingxenye yesikweledi alaso ku-Eskom viki zonke. Njalo uxoxisana lenkampani ye-Hydro Kahora Basa eye-Mozambique ukubana athole usizo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane.
Kuzasebenza okwesikhathi esifitshane, kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu. I-400 megawatts leyo imnani kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithethe leso sithiwe ikwehluleka ukwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbane ezaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela, elinye eziyindawo zonke zithi zizezaa zonke zimnyama. So lokhu kutho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efunekalayo kwele Zimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sofika ekuphethweni ukuthi abantu bazogcina bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi khona hayi ilizwe elizivela likaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi yayibaphale igeseni ongaka, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevimbele abantu bezindaze bengaphuli. Ungathi yabona sokusebenzeka njani ukuthi abantu bezindaze bacross iLimpopo bangene e-South Africa, ngoba isimo sisekhaya asisayenzi.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom izele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki ephelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleka ukuthi igcine ama-lights e-on kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bekuthengise omunye umbane bawufake kwele Zimbabwe, yipolitics edlalayo. Bazama ngazo zonke indlela ukuthi bavimbele abantu bazimbenga nje eSouth Africa ngoba becala ukuthi eSouth Africa kungcono. Akula kungcono lapho eSouth Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebenza nje amalanga amalushana ukuthi i-Eskom layo isiye esimele ukuthi abagesi azabezalwa njengakho lokhu kwenzakala eZimbabwe.
Lo bekungumnumzana Walter Nsunungule Mpongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Uxoxelo Sandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UZulu wakobulawayo uthi ulelungelo lokuthi aziswe lapho uhulumende eboleka izimali ngoba kunguye obhadala lezo zikweleti, ethi noma ngasiphi isikhathi ilizwe akumelanga lidlulise isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% yendleko kanye lokuqhathaniswa kwemali ebuthaniswayo i-GDP. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa lamhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Tendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow. Indaba ekhona lapha ukuthi uhulumende wethu galandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa, njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okuthiwa isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelete zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelete zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izikwelete sezithethwe. Uhulumende ulomlandu ukunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani, ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlikilili usebuhlungwini ngendaba yezikwelete azibuza zona ukuthi zathathwa njani, zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama-rights abantu njalo ukuze abantu bahlale bemusupporta ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilalo ukuthi khona izikwelete lezi azi-oditwa. So mina ngijabulile ubana ke bakhulume ngendaba yokubana iZim Court ikhankasela obana i-Minister of Finance i-audite lezo zikwelete ukuze singabi le situation efana laleyana eyokuthi saphiwa izikwelete ezenational airline eZimbabwe kwathiwa khona kumele i-recapacitetwe, kodwa sananzelela ubana kule ndiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zazingasathengelwanga. Sathola ukubana iZimbabwe Airways yayingaso yelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Kungaqali kubanjwe bona laba abantu phela abatshontshayo kuqala elizweni, singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani. Abantu abatshontshayo ngobani? Izinto kazi odithwe ngendlela ezimele zi-odithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo sibona ukuthi umuntu lo uyangaphi. Sikhuma kathesi le 15 billion eyahambayo, asikwazi kathesi ukuthi ngaphi. 15 billion le isingakhona ukubhadala isikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo. Ama-minerals amayinwa ebapumabhoda imali ziyangena, zingena nge-forex, but sinezikwerete singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangona iyangaphi, ihamba lobani, iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo, ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo inkokheli esembusweni ichaphaza inotho ingadingi amacebo lembono yabo okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano owenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's Debt Crisis and its Implications to the Ordinary Citizens. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lengakhohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawe 15755 kilohertz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo Ole Diaspora Forum sikhangela inxaba ngxoza esiqhamuke phakathi kwabasomabhizimusi bokuza asebehlala kwele South Africa namapholisa awe Johannesburg. Iningi labo lingabe Zimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithente echingweni lingene lani kuhlelo. Osomabhizimusi abakumsebenzi yemithi yokwelapha labakumsebenzi wezempilakahle ochiyeneyo basembukisweni owe International Health Expo owenzelwa eHarare ngenhloso yokwabelana ulwazi lwezempilakahle labantu ukuze bazwisise ngesimo sezempilakahle languncedo abangaluthola elizweni. Intethile zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abamukampani labathe gwaqa eWild Geese Lodge ngaphandle nje kwedolobha leHarare etshengisa alakho kuzulu embukiseni o-International Health Expo. Unkosazana Thuthuzile Sisancube wenkampani ePendulum uthi batshengisa okutshiyeneyo kwezokwelapha ngenhlonso yokutholisa abantu okuthengekayo.
We are striving to ensure that all prices in RTGS are competitive.
Inhloso yethu ukuthi intengo yethu ibe ngaphansi ngemali yama-RTGS. Intengo le inhle kakhulu, njalo le quality yemithi lempahla yethu ngeyaphezulu.
Babukisa abalakho ngaphansi kwendikimba ethi Your Health Matters. Bethi njalo basebenzelana lenkampani e-SMD yakwele United Kingdom elefeka Italy ese-India elungisa abakuthengisayo eZimbabwe. Uzulu kuleli ukhala ngentengo yemithi ephezulu okugcina kubachiya bengesenelisi. Unkosazana Dorin Chimufombo uchasisa abakulungisayo phansi kwenkampani yabo eye-Varicam.
Today we have brought a product that we manufacture at Varicam, and this product can be bought over the counter.
Sithengisa imithi esiyilungisayo njenge Varicam. Abantu abanganelisa ukuthenga kungela ncwadi kadokotela e-prescription ukuthi abantu bayazi limithi esiyilungisa khonapha kwelakithi.
Umeli wemelike eZimbabwe umnumzana Brian Nichols utshelela umbukiso ukuthi ilizwe lakhe liyaqhubeka liphathisa umsebenzi wezempilakahle kunhlangothi ezitshiyeneyo phansi kwehlelo lwesikhwama ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR.
PEPFAR funding to Zimbabwe has increased annually from $22 million per year in 2006.
Usekelo lwemali lwePEPFAR eZimbabwe lwengezele iminyaka leminyaka kusukela kuzigidi ezingamachumi amabili lambili ngomnyaka ka-2006 kusiya kuzigidi ezilikhulu elilamachumi ayisikhombisa zamadola ngomnyaka ka-2009.
Uqhubeke ethi sifika phakathi laphakathi kwalonyaka lesi sikhwama bese siphathise eZimbabwe ngamadola edlula ibhiliyoni erodwa okwamanje. Emhlabeni jikelele ethi sebephathise abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 40.6 million abathola ama-antiretrovirals. Abenkampani e-First Mutual Health bebekhona labo bebukisa ngomsebenzi wabo owe-medical aid ephansi kwehlelo oluthiwa Micromed Plan ohlawulisa ke amadola ayisithupha ama-RTGS nje kuphela ngenyanga, njalo elakho ukuhlanganisela ke lohlelo lomngcwabo. Amabhizimusi angene kulumbukiso ophela ngolwesine agoqela umasipala weHarare, iPendulum, First Mutual Life, Amtec, Varicam, Abe Health Services Board lamanye, njalo kulengcitshi ezikhuluma ngezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bekuyi isiphithiphithi namhlanje edolobheni leJohannesburg kweSouth Africa ngemva kokuba amapolisa eqaqelele lo dolobho angena edinga impahla abazithi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela amaphepha loba ingwalo zokuhlala kweSouth Africa okusemthethweni. Kubikwa kubotshwa abantu abedlula isikhombi abedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kweSouth Africa okusemthethweni. Lokhu kulandela ukuxotshaniswa okwenziwe amapholisa ngabokuza edolobheni leli ngeviki edlileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela kuzwekazi le-Africa behlala kweSouth Africa, i-Africa Diaspora Forum, Mnumzana Vusi Moses Banda, utshele uChris Gander weStudio 7 ukuthi izizalwane zakweSouth Africa yizo ebesizilesikhathi zihlubuluza abokuza abagcine bephindisela ngeviki edluleyo.
Nomthetho ogunyaza amapolisa ukuthi aphule izivalwa ngelezindlini zabantu uthi amapolisa angakwenza lokhu nxa kuphela umuntu ongaphakathi esetsheliwe ngamapolisa ukuthi vula wanqaba, kumbe makuyukuthi kunento embi kakhulu eyenzakala ngaphakathi engakhoza ingozi ey'mpilweni zabantu. Ayikho ingozi isey'mpilweni zabantu ngoba bekungenabantu ey'tolo, kanti futhi njalo nabanikazi bamashopu vele bengavulanga namhlanje besesaba lokho okwenzakala izolo. Kutho ukuthi amalungelo abantu aphethe ngendlela kumbe singathi ahlukunyezwe kakhulu namhlanje. Laba abanamaphepha abavele bathatha umuntu eyizele ihambela abuze ukuthi apha amaphepha akho bakhomba amapolisa abesethathwa afakwe emotweni, kutho ukuthi nabo amalungelo abo ayabe ehambe aphathwa kabi ngoba nakho phela kutho ukuthi umuntu wokuza nje lapha sokumele ukuthi noma unephepha elithi liyakugunyaza ukuthi ube khona ezweni laseSouth Africa lelo phepha alisatsho lutho ngoba sokumele uphinde ithathwe futhi ususwe emsebenzini ngoba umthetho uthi umuntu wokuza kufuneka ukuthi ahambe ephethe incwadi emkhombayo ukuthi wakukho ukuze angahlukunyezwa ngamaphoyisa. Pho ma umuntu ephethe incwadi aphinde ahlukunyezwe kuyabe sokufisha ukuthi lawo malungelo asephinde futhi njalo angahlonishwa.
Ye bangaki kahle kahle ababothiweyo abadojiweyo ngamapolisa?
Sizwa kuthiwa inani labadojiweyo manje selingamakhulu angu-7, that is sisezwa manje siyaqiniseka ukuthi kulabadojiweyo about 700 of them.
Ye manje kubona labo abadojiweyo abeZimbabwe bengaba bangayi?
Asikabi nesiqiniseko njengamanje kasazi ukuthi abadojiweyo ngabakuwapha amazwe. Esikwaziyo nje esaqiniseke ngakho ukuthi abantu abebedojwa ngabantu bokuza indawo le sikhuluma ngayo ekudiphi noTroy noDelvas noFanfilak noSmall yindawo egcwala abantu abasuka emazweni ahlukeneyo ngoba kulapho kuthengwa khona iy'mpahla nabantu abasuka ngaphandle beza kuleyo ndawo bezothenga iy'mpahla abahamba bayozidayisa eZimbabwe. Siyazi kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngokudayisa iy'mpahla ema-flea market abazithenga lapho eSouth Africa kakhulukazi lapho eGoli. So kungenzeka ukuthi inani labantu beZimbabwe abadodiweyo kulabo bantu liningi kakhulu ngoba abantu beZimbabwe bangabanye babantu abaningi kakhulu abangabokuza lapha eSouth Africa.
Lixwayisa abavela eZimbabwe ukuthi benzeni ngalesi sikhathi sodubo lolo?
Namhlanje besibaxwayisa nje ukuthi abantu bahambele kude naleyo ndawo ngoba besibona nje ukuthi ngendlela namapolisa abesebenza ngayo sokungenzeka ukuthi kugcine sokuqale izimpi ngoba amapolisa bethi abantu uma bemile isibangana eside laphaya bebuka nje kuphela aqala ukubalanda ebakhombe ngazele kwizimpi zabo zamarabha bullets. Ubona ukuthi hawu abantu bayabuka nje kuphela ngoba bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kodwa bese bexoshelwa kude. So besibaxwayisa ukuthi abangasondeli kuleyo ndawo iziphele lento eyenzakalayo ngoba into esesiyibona sibona ngathi amapolisa adinga ukuthi kube gcine sokunezimpi ngendlela abakhuluma ngayo nama bekhuluma ngabantu. So siyabaxwayisa abantu abayizalwane zeZimbabwe ukuthi abangadlaleli kule ndawo abadlalele kude noma kunezinto abazidingayo kuze kube khona ukuthula mhlawumbe mase kunokuthula bangahambela kuleyo ndawo. Kanti njalo-ke siyasho phela ukuthi njengoba isimo sisibi kangaka sixwayisa nje ukuthi abantu beZimbabwe bahlale bangayi kule ndawo ngoba into esiyibona yiyo leyo ukuthi kudingwa ukuthi kugcine kuthiwa abantu bokuza abanamthetho abalawuleki.
Mnumzana Vusi Moses Banda, isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela izwekazi le-Africa behlala kweleSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum, lapho-ke ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kweleSouth Africa. Kulamankampani aweZimbabwe alishumi lanhlanu asembukisweni weBotswana uxolo. Inkulungwane lenkulungwane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBilitana bezithe gwaqa emcimbini weZimfest 2019 owenziwa minyaka yonke. Lo mkhosi ubuthanisa abantu bejabulela isiko lalapho abadabuka khona, begida behlanganiswa yikudla lomculo wasekhaya. uEzra Jesus Manda usethulela lolu daba.
Umcibilo uhlezi ukhalelwe ngabantu abaningi minyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa, njalo ke abantu bavame ukuya kuwe bezimuli izihlobo labangane. Lo nyaka wenzelwe kwelinye iplaza eliseduze ledorobheni leLondon eleCoalsdale. Abaculi abajabulise abantu bagoqela uThomas Mafumo, Wiki D, uBuzi Mhlanga, uEnzo Aisha, DJ Zinhle weSouth Africa, labanye abakobulawayo esebehlala eNgilandi. Uthungayi Tigray ngomunye wabo.
Iprogram eyalonyaka ibijabulisa kakhulu ngoba bekulabantu abasifazane abaningi ukwedlula iminyaka edluleyo. For the past years vele bekunzima ukuthi abafazi betholakale beheadliner or besupport bengama supporting act. It was difficult to break through or to get linked up with ama slots, but even first lonyaka isikhumbulile.
Usisa Senkosi ngomunye njalo wabaculi abakade bekhona, yena ufakaza ngokujabula akwenzileyo.
Sikholisile kakhulu kakhulu kabanzi estaging lapha, abantu bebebanenge kade bezobukela abalandela imiculo yethu yabantu baseZimbabwe. Labanye ababuyile bevele ekhaya eZimbabwe, labanye abavele besala lapha.
UBuzi Mhlanga uthi kumele kuqakathekiswe abaculi bonke beZimbabwe, kungabi le nketha bechabi.
Kuhle kakhulu ukuthi onkolo uphefumele abantu bakini, but uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngenye indlela ngingakubanga ukuthi kubuhlungu ngoba kukhanya engazani thina abantu base Matabeleland. It's like asiqakathekisithwa kakhulu lapha kuZimfesi. Singabantu beZimbabwe, singabantu banye eZimbabwe, kulamaNdebele, kulamaShona, kulamaKhalanga, kulamaTonga, kulayo yonke imihlobo. Lathi sifuna ukuthi siqakathekise kube le fair treatment.
Abantu babuye kulomcimbi labo bafakazana injabulo ebekhona kulomcimbi, abanjengomnumzana bekuthemba Fuyana.
Into engikholise kakhulu number one mina njengomjida ngikholise ukudla, ukudla bekuright and i-organization yakhona idlula eminye iminyaka engike ngaba khona lapha. Iminyaka this year is everything is efficient.
Umnumzana Sipho Gumbo ohlala edorobheni leLondon uthi owalonyaka umcimbi weZimfesi ubuphambili.
EZimfesi ibuye nonkosikazi labantwana and this year iZimfesi ngithanda ivenue yakhona. The farm is nice views, is a different venue from last year. Ayikho kuma residential area and ama queues etshwaleni this year is better and better entertainment and DJ.
Unkosazana Nomsa Mlilo simthole egida kumagama so uncane indawo.
Ngikholisa ama artists ukuperforma, ama DJs and all that, and everybody's just socializing and everything is just really organized.
Baqoloshe abantu abanye bahlangana bengabantu abacina nakudala, kwadliwa kwawoswa inyama, kwagidwa kwanathwa kungabizozwayo kumcimbi weZimfesi ka-2019. Silethemba baqoqa lomcimbi iminyaka yonke bazabe lokhu bethuthukisa ukuhlelwa kwawo ngoba walonyaka abantu abaningi bebefakaza ukuthi ngempela ke ubumuhle. Kukanti-ke abaningi bebesola ukuthi-ke abaculi abavela-ke kwamanye amadorobha ikakhulu kuntuthu ziyathunqa bebebalutshwana. Ngakho bacela laba baqoqayo ukuthi bafake lalabo-ke abavela kuntuthu ziyathunqa. Kukanti-ke imizila bemide yokuthenga utshwala okwenza ukuthi laba-ke abanathayo bakhale kakhulu. Ngimele Studio 7 maplazi neLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Bekukhanya ukuthi bekungabizwa ozwayo ngale ngaseLondon emcimbini weZimfesi 2019. Siyabonga ke Ezra Jesus Banda. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje njengoba isikhathi singasazivumeli ukuba siqhubekele phambili. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.